Soku isika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhlaka 11 kuLwezi 2022. Igama lami nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Amapolisa kobulawayo avimbe ikonsati yokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ebiqoqwe inhlanganiso ye-Election Resource Center namuhla. Kula beZimbabwe abatshayela amaroli amakhulu asibe lamaviki beseRwanda abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya ngokuswela imali ngoba inkampani ebibaqhatshile isala ukubabhadala. Kuhlelo abaculi bethu silomasikandi umhlalisi Khumalo ehamba leqembu lakhe leIzethekeli. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Amapolisa kobulawayo namuhla avimbe ikonsati ebiqoqwe inhlanganiso ye-Election Resource Center ixhasane lezinye inhlanganiso ezizimeleyo ngenjongo yokukhuthaza uZulu ukuthi abhalisele ukuvota ngobunengi. Umcimbi lo ubumele wenzelwe eHersfield Chisanyama lapho obekuzahlabela khona abaculi abagoqela u-Esaf uEnzo Aishali lo Holy Ten. Ukuze umuntu angene ubemele aze lokuliphetshana okuveza ukuthi sowabhalisela ukuvota kukhetho oluzayo. Amapolisa avikwa ayuvumele lumcimbi kodwa avuke esejikisile. Umkhokheli we-Election Resource Center unkosikazi Barbara Pepe ubengadobhi ucingo lwakhe kanti lesikhulumeli samapolisa umnumzana Paul Nyathi laye sehlulekile ukukhuluma laye. Sixoxele umkhokheli wenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kumsizi ngoba ungakhangela lo okhetha ilizwe wathi yena ukhangelele isipiliyoni vote. So uma izinhlanganiso zincedisa ukuthi kube labantu abangafika leyo sipiliyoni ziyazinza ziyahlukunyezwa. Kodwa ungakhangela inhlanganiso zelezi zonke kazikazi zithi khambantu yovotela abantu zikhuthaza nje abantu ukuthi abayibhalile. Kube sekubonisa ukuthi laba abaphethe amandla kwalesi sikhathi into abayesabayo ukuthi abantu ngokuningi bengayabhalisa bengadliwa especially intsha. Yikho behlukumeza inhlanganiso ezikhuluma ngokuthi abantu abanjani abayibhalile.
Sehlulekile ukukhuluma lamapolisa kodwa awuboni yini ukuthi kungaba lesizathu esiqinileyo esenze avimba liconcert?
Akune kafikho isebe singesani akuna sizathu esiqinileyo nje ukuthi bayesaba ukuthi akukhuthazwa abantu ukuthi bayodalisa. Bona bajayele ukuthi becapitalize nge-aparthi so abantu bengabhalisa ngobuningi basebenzisaba ukuthi bangadliwa.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ngowenhlanganiso ye-Ibhethu likaZulu. Kula beZimbabwe abatshayela amaroli amakhulu asebe lamaviki beseRwanda abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya ngoba umqhatshi wabo esala ukubabhadala imali abayivumelanayo. Bayingxenye yabatshayeli abangamashumi amane abaqatshwa yinkampani yeSimba Logistics ukuthi bathwale izinto ezazisetshenziswa inkampani yamaChina eyakha iPhalamende yeZimbabwe entsha eMount Hampton bazihambise kweleRwanda. kodwa abachayeli laba bathi umqhatshi usesala ukubabhadala imali eyasalayo. Ngokunjalo abanye babo bathi sebehlezi nje edolobheni leKigali khonale kwele Rwanda, kanti abanye baphelelwe ngumphako emngceleni weZambia leTanzania. Abanengi bathi kabasela mali yokuthenga ukudla lepetulo yokuphenduka ekhaya. Sixoxe lomunye wabachayeli laba ongathandanga ukubethwa ngegama.
So this guy is supposed to pay us our balances, but they didn't pay in time. We waited there for more than 3 weeks at Masaka, and we're communicating with them.
Abantu laba bathembisa ukusibhadala imali yethu eseleyo, kodwa abasibhadalanga. Sahlala eMasaka okwamaviki amathathu. Kathesi sebesithi bazabhadala abanye, kodwa abanye bathi kabasoze bababhadale ngoba yibo ababanga umsindo kakhulu ngalolu daba. Izolo bathe bazabhadala izimota ezingu 8. Lami ngihambile khonapho sakhulumisana bangibhadala, kodwa balile ukubhadala imali yedimarage, lokhe besithi bazabhadala. Osokuhlupha kakhulu yikuthi abanengi asisela mali yokuthenga iphethulo yokusuka eMasaka sisiya eZimbabwe. Ama-TIP ethu, ama-permits, lama-insurance ase-expire. Osokusixabanisa labemithelo khonapha kwele Rwanda. Bathi ungaphuza phakathi kwamaviki amabili kumele ubhadale i-$400.
For the delay of 2 weeks, each truck is paying $400. So it means if you delay more, this amount will be accumulating.
Lo ngomunye wabachayeli beZimbabwe abathi sebesehluleka ukuphenduka ekhaya bevela eKigali kwele Rwanda, ngoba inkampani ebibaqhatshile eSimba Logistics isisala ukubabhadala. Sehlulekile ukukhuluma leziphathamandla zalinkampani. Kuhlelo lwezemaphandleni lamhlanje sixoxa ngezokulima, njengoba izulu seliqalisile nje ukuchitheka. Kule mibuzo eminengi engaba ibuzwa ngabalimi efana lokuthi yiphi inhlanyelo umuntu amele ayilime, lokuthi inkomo zinakekelwa njani ngalesi sikhathi. Silengcwethi kwezokulima umnumzana Mandla Nkomo.
Mangiqale ngabantu abalezifuyo, because ngiyakwazi ukuthi endaweni eziningi amadlela abesangani abesephelile izulu leli lingakaqali. Phezu kwalokho yisikhathi sokuthi inkomo ziyawisa amathole. So engingakuxwayisa ukuthi hayi kusahluma utshani abalimi baqhubeke bezincedisa inkomo, ikakhulu lezi ezisamithi, ukwenzela ukuthi zingakhulelwa ngumthwalo wamathole, ngoba inkomo ziyacuba endaweni eziningi ngendaba yokuthi utshani abukabi khona. So bengazikhohlwa inkomo, and then lalaba abafuna ukulima benanzelele ukuthi inkabi zabo abazazisebenzisa ziqine okungakanani, ngoba umsebenzi wonalwana obudonsa ikhuba ufuna inkomo eqinileyo. So bona banobhantomi labo banibani abayibona abadonsa ikhuba, kuqakathekile ukuthi abalimi bazincedise ukuthi ziqine zenelise ukwenza umsebenzi wokulima.
Nxa zingakaqini inkomo, kulomuthi yini abalimi abangazipha wona?
Umuthi omkhulu ntungameli ikudla. Ikule ndawo eziningi kathesi ezithengisa utshani, emashopu la athengisa ifeed uyakwanisa ukuthola abo-can fattening. Kuyazincedisa ukuthi zibe lamandla. By the time usumbakithi khuba, inkomo isikwazi ukuthi iyalidonsa kuhle, ngoba asifuni ukuthi inkomo ziphume esikhathini sokuthi yemasimini kodwa akaziqinanga ngendaba yokuthi akasizincedisanga. So kasinanzelelenini ukuthi zona inkabi zethu ziqinile, sizincedise ngotshani langokudla ukuthi zenelise ukudonsa amakhulu.
Nxa sesikhangela inhlanyelo lapha ikhona yini inhlanyelo mhlawumbe ongathi ihamba phambili abalimi abamele bayiqhakathekise?
Enhlanyelweni into ngameli siyasithi thina ukuhamba ngendawo ngendawo. Uma ngithi ngiyananzelela ukuna kwezulu imango esengathi use Mathebelele North wokolupane siyaphezulu. Izulu liqale masinyane. Ngakho bona sikhangelela ukuthi kufanele badinga inhlanyelo esingathi ngama medium season varieties idube. Kodwa nxa ususehla usisiza eMathebelele South nxa kungumumbu sixwayisa ukuthi abantu bethenge umvundla kumbe bethenge inkawu. So emunjini nanzelela lapho khona unanzelela ukuthi izulu livame ukuna njani. Nxa livame ukuthi lina liphele masinya inhlanyelo elempikitsha yomvundla kumbe enkawu leyo izashesha injani ivuthe. Kodwa nxa usendaweni izulu elina kuhle sibili isikhathi eside hayi ungathatha ke lawa amanye ama-varieties esiyayisithi ngamalobi. Siyaxwayisa futhi lo nyaka ukuthi bakithi kasingahlanyela umumbu kuphela. Kasihlanyela umumbu siwuhlanganise le nyawuthi, siwuhlanganise lamabele, siwuhlanganise lento ezifana labondumba. Ukwenzela ukuthi izulu lingabaleka singasweli lutho totally.
Ukhulume ngemifanekiso esemasakeni enhlanyelo babankomo uthi kule dube kule mvundla kule nkawu abanye bayibona kuyimifanekiso nje ungachasisa ukuthi umfanekiso ngamunye uthoni
inhlanyelo enene esetshenziswayo kwelakithi eZimbabwe ngevela kwabe sitco kanye baadvertiseli kodwa yibona babuya lomqondo omuhle ukuthi abalimi kwesinye isikhathi nxa sisebenzisa thina ulimi lwethu lesayensi sokuthi i-short season, medium season or long season variety kabakuzwisisi. Basebesithi bona ukuthi abalimi sibancedise asifake umfanekiso. So umvundla yinto egijima masinya. So umvundla uveza ukuthi inhlanyelo lwenjani iyashesha ivuthwe. Inkawu layo iyagijigijima kodwa kayilasiqubo esinjengesomvundla. So iyalandela futhi khona lapho. Then nxa sesisiya ekudube phinde siye endlovini lokho kutshengisela ukuthi inhlanyelo yakhona ithatha isikhathi esingakanani. So yindlela-ke abantu bakwesitco abakubeka ngayo kuyancedisa khonokhuyana ukuthi ngokubona kuphela abalimi bebeyazi inhlanyelo eqondane labo.
Njengoba izulu seliqalisile nje ukuna singathi ukulima sokuqalisile yini sokuyisikhathi?
Khona siyasithi thina ungathola izulu elifika 30 millimeters kumbe ngaphezu kwe 30 millimeters yizulu elithambisa umhlabathi ukuthi usungaqala ukuyadweba ukuyahlaba umfolo. Kodwa kwesinye isikhathi kufanele ukhangele ukuthi umumo womkhathi ukuthi ungaqhubeka uhlanyele na kumbe uzalima kuphela ulungiselela. Akomthikhathi ngabe kutshela ukuthi hayi lizabaleka izulu kwamaviki amabili ubususiyahlanyela wena ngalesi sikhathi abathi izulu liyabuya khona lapho elizaba khona okwesikhathi esibili. Khathesi sibili ye abantu kabaqalise ukulima bephendule umhlaba kwezinye indawo kodwa bekhulume nabalimi sokuthi bengaqhubeka behlanyele na kumbe belinde izulu lesibili.
Nomzana Mandla Nkomo yingcwethi kwezokulima siyabonga ke ngesixwayiso sakhe lapho kuhlelo lwezemaphandleni. Sixoxe laye ekwele Kenya siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Lamuhla sicubungula eziphathelane lodlakela kwezombusazwe.
Igama lami nguJasmine Jofa, MP owakoBulawayo. Mina ngatshaywa eNsiza. Siyakhuthaza abanye ngokukhampena afike la emzini we candidate uAugustine Gumede. Mina njalo ngangitshe umuntu oyedwa baqonda ukufakela abantu abangu-4 omama babili labo baba babili. Obesithi uthe umMP wangathi ngibatshele bangitshaye kunjalo bathi honorable batshaye. Bathi uleqiniso yini ukuthi support ngithi ye batshaye. Uleqiniso yini ukuthi uthengisa iZimbabwe emini engaka. Ngithi kanti lavumelani ukuthi uAugustine Gumede ahambe e-nomination court afake ibizo lakhe. Anti lalamukela ibizo lakhe. Ngibuza khonokho sibili bengitshaye. Ngingakhali kodwa bengitshaya ngogodo. Omunye waze wangikhaba okuthiwa yikarati ebusweni la. Yikho labona ngivuvukile ebusweni la mehlo esiba mnyama. Wabuya omunye wethu owayedrive imoto okuthiwa nguBheki. Nguyo engangena emoteni yakhe. Silandelana nemoto yamapholisa sisiya esibhedlela. Saphiwa omunye nomunye amaphilisi amabili awamapha nathi. Ukhansila uMathuto wayetshaya ekhanda bamnika amabili.
Ubone ngani ukutshaywa kwakho kulokwenza yini lokuba ngowesifazane?
Omama labo baye bekhona abanjengabo Gladys Moyo labanye izalukazi ezakhitshwa amablawuzi bethi omama behamba amavele phandle. Baye betshaya ye wonke umuntu kodwa njengomama mina mbona ukuthi omama batshaywa mina ngibona ngani ngahle ngathagethwa.
Saxoxa njalo lo mgcini sihlalo webandla leZANU PF eMathebeleleni South khona ngapho mnumzana Ngqobizitha Mangaliso Ndlovu. Wathi yena uyasola ukuthi kungani imfanekiso itshengisa abesifazana labo sebekhonyuliwe izigqoko. Kungani ingekho ebatshengisa bekhutshwa lezi zigqoko?
Okwenzakalayo abantu laba basithathela amafoni. Sikhitshwa amalokuzeni ama-top law irigalia. Kwaye kungala mafoni. Ngamafoni ayefihliwe esawawubonayo after sebephumile. Asinceda kakhulu amafoni analawo vele kwaye kuzahlala amalanga kungala muntu kungala pholisa elaziyo ukuthi sesitshayile.
Njengomuntu omela abantu ubona ingani kuyabuyisela abesifazane emuva ukuthi baphatheke kwezombusaso?
Mina ngokwami soze ngibuyele emuva. Ngeza ubuhlungu kakhulu li-interviewer ubaba weZANU uBelieve Gawule. Yazi ubaba lwana nyamhlonipha nyamazi kakhulu. Cabanga ukuthi njengomuntu ongaze wayezabuya ezobona ukuthi shuwa uThofa njengendlela ambiza ngayo utshayiwe yini. Kodwa ngokuthi ufuna ukuthi azwakale ukuthi ungumuntu weZANU ube ebekhuluma ekhuluma into eyidoti oyinzi ubuhlungu kakhulu. Ngakhuluma njalo omunye embuzo ngathi angazi ukuthi ngizakhuluma njani, ngizakhuthaza njani omama ukuthi hayi i-politics lathi bomama kumele singene sisizimele. Kodwa sebebona utshaywa kangaka ungakwanisi la ukubuyisela. Bona omama labo kumele betrainwa benze i-self defense of some kind. Lenye into eqakathekileyo engazanga ngiyikhulume, i-gender commission babuya esibhedlela kodwa angizwanga enyuzini, angibonanga i-statement. So kutsho ukuthi konke lokho kukhona ama-commissions ama-ministries vele kabameli bantu ngodoli abadonswayo abatshelwe bokukhuluma nini. Balandani esibhedlela?
Uxhaso olwavela kunhlanganiso ezizimeleyo lezilwela amalungelo abesifazane le parliamente eBrithani yakhuluma ngakho yakubetha la ngebizo kuyanceda yini lokho kuloseke?
Lokho kuyathokozisa. Bakhona abanye abathumezela ama-message abanjenge-Wild, abanjenge-Women's Coalition, ithumezela ngikhulumela ama-flowers. Khona ngisenza okuthiwa yi-catch up kathesi ngingakwanisa ukubamba ifoni njengoJustina Mkoka labanye ababuyayo esibhedlela. Ngiyabonga kakhulu, yinto efunakalayo naleyo ngokuthi angabali okuningi. Kathesi ngabamba ifoni ngiyabamba for few minutes kumele ngiyijeke kathesi ngiyikhuluma kanje so iphezulu isandla lokho sibuhlungu.
Lo ngunkosikazi Jasmine Thofa, ilunga ledale lephalamende ekubandla le-Citizens Coalition for Change esixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo kuhlelo oliphathelane labesifazane. Lilami uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC.
C. Siyabonga sithandekile. Siye kuhlelo liphuma lendaba.
Lingani tshona njani izilukandaba? Siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba, litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande. Namhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Mqondisi Moyo, umkhokheli webandla le Mthwakazi Republic Party. Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo umnumzana.
Ngiyabonga babu Gande, linjani labalaleli? Ngiyabonga ukuthi ungamukele ehlelweni.
Ungasitshela ukuthi njengebandla lithini ngodaba lwegugurawundi?
Yebo babu Gande, thina njengemthwakazi Republic Party kasivumelani lecebo lika Emerson Mnangagwa labantu bakuba besishonene abathi izinduna zakomthwakazi kaziphathe udaba lwegugurawundi. Okokuqala, uzananzelela ukuthi iZANU PF government dating back from uRobert Mugabe up to now isilitwa nguMnangagwa ayikaze yavuma ngiceke abantu belalele kumbumhlabu lalele ukuthi bayibo ama-perpetrators. Abakasitsheli isizathu sokuthi igugurawundi yathunyelelwana ukuzobulala abantu bethu lokuthi babebulawelani. So ngaleso sizathu sithi thina abakabi leqiniso ngoba okokuqala okumele kube khona kwenzakale ukuthi sizwe umbulali evuma ukuthi hayi yimi engabulala amaNdebele, ngiwabulalela isizathu lesilalesi. And okwesibili okumele u-Emerson Mnangagwa bekwazi ukuthi ngesikhathi segugurawundi kacalanga wayacela i-permission ezinduneni zakithi ukuthi hayi ngicela ke limvumele ngingene ngibulale abantu be. Akwenzanga lokho ke. Kuyasidanisa ukuthi kathesi usenguyothi izinduna kaziphathe lolu daba mazingabi ngothathekile zisetshenziswe iZANU PF ngoba yizo ezabulawelwa abantu. So ke ngaleso sizathu sithi izinduna kazila capacity yokuthi ziyibambe indaba ngoba okokuqala nakwelinye icele zingama-victims and survivors of the Gugurawundi genocide of 1983. Njalo okunye okusenza sithi izinduna zikho qualified ukuyibamba le ndaba yikuthi sifuna international Truth and Justice Commission eyo ezaphenya ilethe uperpetrator egcekeni ukuthi nguye lo wabulala abantu. Ngaphandle kokuthi kube lale i-commission konke okwenziwayo ngamatope, elizakhumbula ukuthi mhla ka 1 August 2018 okwabulawa khona abantu abangu 6 khona le eHarare after elections. UMnangagwa wadinga international commission eyayiphethwe ngubaba uKgalema Motlanthe, former president of South Africa, lo munye wayevela eHarare UK lase Nigeria labanye ngisakwazi ngomunye wayevele Namibia. So ke kanti nqa kufa abantu abangu 6 kuyebizwa international commission ukuthi nqa kufa abantu abayedlula 40,000 abanye ba disappear ba retrieve, you know, kwenziwa into eziningi ezilucukibo. Indaba kuthiwa indaba kayibanjwe izinduna kumbe ku appointwe i national peace reconciliation commission e local commission. Kanti ngakwelinicele vele i national peace and reconciliation commission siyakwazi ukuthi lugatsha lwezani PF, kanti lazo izinduna siyakwazi ukugatsha lezani PF ngoba ziholiswa yiyo ihulumende. So ngokunjalo siyimthwakazi Republic Party sithi uMnangagwa akakame ukuganga udaba lwegugurawundi. Thina njengabantu bakomthwakazi esabulawelwa abantu sizazilungisela, yena kaphume ame eceleni.
Kodwa khona ukuthi kusetshenziswe izinduna aliboni njengecebo na elibalulekileyo?
Babu Gande, akusoqinisa ukuthi izinduna yizokumele ziphathe lolu daba lokuthi indaba le yabisezandleni esirayithi. IMathebele le ndumente umthwakazi as a whole is still under genocide, but this time is no longer a physical genocide but sokuyi-economic genocide. Izinduna kasikazizwa ziphawula ngomnotho wonke ojonke Mathebele lendu siyadevelopha iHarare. Asikazizwa sikhuluma ngakho konke lokho. Asikazizwa izinduna zikhondema i-1979 Shona Grand Plan, the 14-page review kunye le code triple X ka Chamisa, the triple C yakhe. Ngoba ama documents la engiwabalayo akubalile kwabamgceke ukuthi bazoshonalize imthwakazi yonke jikelele, but take over politically, economically and in everything. So in actual fact engikutsho ukuthi saphuma ku colonization yamakhiwa sangena ku colonization yabantu abamnyama, this time abangamashona. Akuvumi ke ukuthi induna zithi ziyecela udaba lwegugurawundi zona zisehluleka ukubamba udaba oluyinsindaba phendule yendaba udaba lwegukura unye
okugcina ungavalelisa abalaleli
ngiyabonga babu Gande labalaleli ukunginika ithuba lokuthi ngikhulume ehlelweni
lo ke bekungumnumzana mqondisi moyo umkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lithone lendaba igama lami nguChris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo lilalo
Siyabonga Chris ngohlelo liphuma lendaba Valandeli benguqo nansi impumela yemidlalo yeKasulaga Premier Soccer League edlalwe namuhla Chickenin 1 Triangle United 0 Ngezi Platinum 5 Wawa 0 Harare City 3 Highlanders 1 ZPC Kariba 3 Herentals 1 Black Rhinos 0 Blawayo City 0 FC Platinum 3 Cranbourne Bullets 0 FC Platinum ise yaphiwa inkezo ye Premier Soccer League Siziqibe ngohlelo abaculi bethu Namhlanje silomasikandi umhlali sikhumalo ehamba leqembu lakhe le izethekeli bephethe idlalate labo elitsha elinesihloko esithi entathakusa Umhlalisi leqembu lakhe bacula bekwele South Africa leli lidlalate labo lesibili kanti linengoma ezilichumi
ngibingelele for Nkomo umhlalisi ngifana mncane nje ozalwe obulawa enkulumane ekhaya ephuma ekhezi emaphisa ehloniphane or esimphane kahle kahle isport endimeni zomculo ngasho ngidayi dala ngayibamba ngimncane ngenjalo nje ngiqala ucula newisa sasebenza negrestars sasebenza neminana brothers ngithema sasebenza neminana brothers edu same time sasebenza nesizukulwane okuyiqembu elikhulu kahle kahle icula umbhaqanga balazi abaningi ngisebenza nalo nomunye ufowethu abathi ngithokozana kwazikhaya
uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi uyinkosi yamakosi ngizohlale ngibanjalo
abangathanda ukuthenga idlalate kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
abafuna ukuxhumana nami ngingatholakala kunombolo ethi 083 842 6659 kufacebook ngikhona izethekeli band nje izethekeli sesizethekele basithola lapho umculo wami usatholakala kimi nje awukafika endaweni eziningi ngabafuna ama-CD yakhona usatholakala kimi kahlekahle umculo
abalandeli ke ubashiyela wapha amazwi
abalandeli emakhaya nabalaleli ngabashiyela igama elithi isupport yabo siyayidinga kakhulukazi siyayidinga kakhulukazi isupport kibo futhi nabasakazi nje bengadlala imiculo yethu siyacela kahle kahle
Ucula ke kamnandi lapho umhlalisi ikhumalo ehamba leqembu lakhe leizethekeli besiqibela uhlelo lwethu kwanele olivalelisayo ngontungamili Nkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.